yazo liqakathekile ukuba kuwo wonke umuntu ke ngenxa yokubana i-constitution yeZimbabwe le-electoral act iyapha ke imandate ku-commission ukubana wonke umuntu okwanisa ukuthenga i-voters roll ayithenge, akwanisa ukuyi-auditor, akwanise ukuyi-verify. Lokhu kuzanceda ke inhlelo yama-election eZimbabwe kubana ke ebe le-credibility, njalo kuyanceda kubana ke amaphathi achene lalaba abakhontestayo bebekwazi, kakhulu kathesi ngoba saphuma ku-delimitation, kufanele abantu ke bebekwazi ukubana ke amabizo abo aphuma kuma-poll station abi.
Kodwa iZEC ayiphuzanga yini ukuthi linike i-voters roll lay njengoba isitsho ukuthi yalinika ngolwesithathu obuyayo?
Ya, iZEC yaphuza kodwa kuqakathekile ukubana bephumiseke i-voters roll ngokubana kwenze ukhetho kungela voters roll, kuyabe kukhanya ukubana ukhetho lwakhona lebe luyenzwa okungekho emthethweni.
Ye, so singathi-ke nxa singakhuluma ngakhonokho siphinde sijule nje sikhulume ngabantu benu elibakhethayo, seliphutshile yini uhlelo lwenu?
Ya, siqedisile uhlelo-ke, lingabona-ke kula madolobha mayasele ekhansilini aqedisiweyo. So sesikhangelele ukubana namhlanje-ke abaningi ababe kumaprocess ethu sesilungiselele ukubana abantu bethatha ama-fingerprint emapholiseni. Besilalaba-ke abantu abakunhlelo zethu ukubana bethole-ke ama-nomination papers ekhansilini ephalamenti. Umongameli wathi ngentasuchamisalaye setholile-ke ama-nomination papers ukubana elungise esayine efake esithupha lakho konke-ke okufunakalayo. Njalo-ke sikhangelele ukubana indaba-ke yama-nomination fee okuthiwa ibuyele ephalamenti ilungisiswe. Thina njengebandla sibona ngani iZEC kufanele-ke i-revise ukwenzele kungaqedi isikhathi ukubana indaba ibuyela ephalamenti kuya-revise. iZEC kayilungisise ukubana-ke ingadurisi intengo yabantu-ke in terms of i-nomination fee.